ama-Americans la ayalasheka ngokuthi nxa ngikhangela mina ngathi abantu thina esibakhangeleyo ngabafowethu lapho abakhona e-Africa abangomakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani, kuyini abangasincedisa ngakho, yibo baqakathekile kakhulu kiwo. Kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokho babebuya lapha e-Africa bezothatha umnotho wethu. Yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade, islavery elizweni labo. Ngabantu abangeke besijaje bona bethi sinje kathesi. Abantu abaqondileyo ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC, ngamakhelwane i-AU, and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC le-AU ifuna ukusincedisa ithi iyamasanisizi kahambi. Kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi amasanisizi kahambi. Nxa ukuthi amaphosa namhla ubuyile eZimbabwe uRamaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa, uye umuntu esemdingayo. Ungakhangela ukuthi uRamaphosa umuntu ohlanzeke njani entungamele, uhlanzekile kakhulu, umuntu ofuna ukusincedisa uthi amasanishinzi kahambi. Ngobani abathi amasanishinzi kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye funa kwenzanga kuhle? Kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country, usibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lapho abantu bade bezenzela khona, akula muntu odetshaya omunye, akula muntu odetshisa omunye, abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi eliyilandelayo baba uGawule njengohulumende weZANU PF nxa sikhangela imithetho efana labo ayipha labo phosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana? Awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende weZANU PF lokho?
Angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngoba uMnangagwa. UMnangagwa uvulile amasango, wavula le ndlela zokukhulumisana. Abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze betransfesele izinto zabo ezingayisizo. Kodwa uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hayi, asikhulumisaneni silungiseni sindawonye. Ilizwe ngelethu sonke, Zimbabwe is open for business. Buyanini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lwezwe uthuthuke, singasebenzisa singeke siphile in isolation, singeke siziphile singusimayedwa. Ukuzamile khona kumnangabo wazama nokuthi singenegabesi simiso ukuthi ngene kukhona wethu la, kobani kuyini kanti umnangabo kophambanisileyo sibili? Nxa kukhona abaphambanisile khona amakhiwa la sebaxolise, kanti kuyini silo bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle, ngemva kokuthi eyingedona amakhiwa, ngemva kokuthi ebumbe le cabinet ithathele abanye abantu abangaphandle abanjengabomthuli ebalulethe phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangazaziyo le slogan seZANU PF futhi sitshaywa njani.